So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rish Sanwaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqelibezelwa ezokuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqe uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama-constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolo.
Lifuna enzeni uhulumende weLebhilithane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hathi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira, ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobhi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilithane umnumzana Makaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambise lolu gwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili indlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe libandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weTshabalala edalela ePhalamende umnumzana Gifts Ostalo Siziba lomsekeli kaMeya wedolobho leHarare uNkosikazi Khuzai Katsombe bebotshiwe kuyona le iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kadimaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula izombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU-PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU-PF ngeke kufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU-PF. And especially Kobulawayo iZANU-PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele CCC, i opposition party of Zimbabwe. So iZANU-PF inomsindo nalokho, that's why selibona iZANU-PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi wafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethu silokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadilisa izaphu. Umnangagwa wadilisa iparty ika Edgar Tekere. Umnangagwa wadilisa iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngoku destroy ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona in opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU-PF iyodwa apha eZimbabwe kungela in opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili. Uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluza bethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende, ikakhulu iphalamende lapho Mr. Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokuma kwamanzi emadamini alindawo. Osekuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo. okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda ku 17 eKwanda South othi balakho kufelwa isifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzusa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba hayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje songamathambo hayi akusela lutho uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinenzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nokuthi inkomo kuphela lembuzi hayi vele into yonke akusamanga kuqonda la kusela kudla akusela tyana kusenani vele inkomo sezicakile ezinye ziyawa lembuzi wabona okuhlungu kakhulu embuzwini lapha imbuzi ziyaphunza ziyaphunza akula kudla wabona abala abafana labo kulinda inkomo bahamba lazo emapulazini emapulazini kungcono sile but nxa ungela mfana vele izithola zibhoda khona vele akudla ingazali ukuthanyeliwe egangela zithola zibhoda nemasimini sezaqeda utshani vele hayi into yakhona layikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli mananga eselakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alodaka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali lanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi usiyaphela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekileyo akhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izabamlutshwane kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba zibe futhi zinathe amanzi alengceke kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlani uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bebelikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwena oyimarinorho ematobo udezabo inkomo zisaqinile ngoba belamaqhinga okuhlenga izifuyo nesikhathi sendlala.
Azisavukeli amahlanga masiqetha ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo ziyihlingene zidle sesivala. Ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha kutsho ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye ama-villages besiya lapho kuyabe kula manzi khona either emadamu kumbe esikotsho ezibamba amanzi ngoba indawo ithi ngathi siyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifana nlakwezinto.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo esezigqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda insiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Inkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ungami kuhle kwezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula
gukama
lamlela.
Kwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakalezi hola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngisho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha lokuzigcina njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana bayinjongo yawo umthetho wawo xa kube mgido enjeana njengoba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumbhubho yiko abake bekhokhela amabutho abe khokhela inkosi lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha ukuthi akwazi ukuthi inkosi vele iyazikhethela noma nini lanini esintwini sakini. So amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazake bangene emacansini. Sebangene emacansini balimaza amabutho, bayowaphula amaqolo bephumbe lenkosi, bayiphele kuzigcwagcwa inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithiba baze bayindlela emendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina singatholi sibili ibizwe lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singeza kukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumele iziphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Sikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Zibe njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlwengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole, thina lapha eZimbabwe wabethu laba asikabahlole ngoba sizayimvumo leyo. Uyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngalezi ehlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Nxa sivalile bayarehearsa ngama-holidays, sifunde okokuthi siyatshonila nalonke bekuyini khona phansi. Sese sitshela ukuthi siyabaphikelana, siyabapha, siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo intoyabo enkazimeni. Kufuneka ubuhlali bungqongqo, kufuneka ubatata zabo abazathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese siphuma ngecebo lokuthi ubuhlali asibutholi ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle bathumezele ikakhulu abasigule e-South Africa bukhona. Lapha sesiqalisa ukuthi sidinga imali yokuthi sibathrene, silabomama abathrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo, bazithumele imichele yabo ngoba ke lama attires njengaba babiki mathathu ukuthi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu. Njengoba ubona ikonseli akagqoka i-black and white, bethi ngamawaba begqoka i-black and white. Iye abantombazane abunika wegoli inhlanganiso ezithize khona ngabe babunika amankontombazane besizayo. Abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazalelwe egoli begqoke baba bahlobunye obatha kungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bekukuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Ye, bekodwa sizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe uthungani bebeyithembade futhi wazelenafunazele yona angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqoka malude phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela osemithi ihlanganiso egcina izintandane nabantwana abanenhlupho ezijiyeneyo eMpopho u-Ward 9. IVulindlela iphansi kwe-Gabu Primary School leKhongo ku-WT Ngwenya Road. Inamba yami, inombolo yami ngu-0772984376. Bengangithinta khona lapho bangitholi. Inombolo yocingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Ungathini wena ngamafitshane ngekhabhinethi le esibekiwe? Ubona ngani ikhabhinethi ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, ikhabhinethi ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu unxeka tshengela advisor, singazi ukuthi ama-vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona leyi kupublic. Ngabaqale bakukhangela bangasensa. Lapha mboni ngazani ikhabhinethi le ekhethiwe le uzaphinde i-reshuffle sokuselakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi. Engabe fake abantu abatsha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona ba-capable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa i-cabinet kayifakwa i-cabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini. Yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akulalutho. So khona kuyana kumele kunanzelelwe kakhulu. Asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidonse okungakanani zizayiqeda insimo yini. Yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani? Ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale. Ungathini wonalo?
Hayi, akuboneni kwami mina embona ngikhatshana ngoba laba abahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile. Angilampikiso kukho kansoli. But for the country to prosper, bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition. We've got abantu abafree abanjengoba Walshman Ncube oTendayo Bithi. Even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet. Bakhona bakhona sibili ku-ZANU PF khona laphana labo ngabakhethiwe. But ungasikhangela ukuhonona kwabantu beMathebeleland. Kurijin le kubafithenta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njoba lo yedwa ngemva kokusebenza kongaka okwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali. Ha lokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje idepth yabantu abayibo beMathebeleland indaba ngini laphana. If you look at ibulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else woko mangaliso labana beMathsaw that should have brought back lokhu zenu lokhu uOpet Mpofu bababalethile lapha kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la. It is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle. Akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eParliament singaphume emgogodleni wona lo ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa liberation movement loni lizo sivele silikhangelisa ngapi liya ngapi. Ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliver njani. Kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe nohlonzi yikho sebe sukudinga lokho. So kathiwa singakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo hayi ukuthi kangimazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliverance ezakwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba kubelokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe sikhambeni sesebenza sithole okungasisiza. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo
abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe liza kuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLenders linqotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini imiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilocal kokhela. Loba kunjalo umqeqetshi walo uBaltimore Brito uthiwile themba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
Inqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kwethusa abantu ulanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokho kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu leLenders lemiklomelo ngamachumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule iqembu leLenders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane. Umgadlo leliqembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala la ungadlali kuhle eboleni kodwa bona njengabadlali abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Vele ama players ngisuka sithi borale 3 na results win draw lose wakhathezi bewuvukile bari so yithi manje sizizalo sinja sina sabe ngisize ngizabuye
imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge-2-1 ngaseBarber Fields. I-Cranbourne Bullets inqotshwe nge-1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. I-Herentals inqobe iBlack Rhinos nge-2 kanyanga ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge-3 kanyanga ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds itshaye iZPC Kariba nge-2 kanyanga ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle lizemukela leFC Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimbabora lizanqikelana leLeshesham ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa loNtungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo njengikelele umhlaba wonkana nje ukhongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na Phesheya. Ngiphakamisa istudio sakithi Studio 7 studio kuyisona esisivezayo ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama. Luxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Kukubuya baba kiti, awa sekulu. Kukubuya baba kiti, awa sekulu.
sekuyo.
Nilete mbali ukholisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzi amnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.